Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla leMDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa ngemva kokutshengisela ayaziwa ukuthi ingaphi, ngoba amapholisa ayalandula ukuthi ababophile.
Ngoba amatifoti ukuthi abasezisebenzile ngoba sesikhanye ukuthi inyanga sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana.
Iningi labantu ebelijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa amazwe amaningi ngohlelo lwe-lockdown. Ingcwethi kwezenotho lakwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imilayo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus.
Ngoba nganazelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo. Ebandla leMDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa eHarare itshengisela ayazakali ukuthi isiwe ngaphi. Abathathu laba uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Maroba babotshwe betshengisela besola uhulumende ngokunganakekeli uZulu ngalesi sikhathi ilizwe livaliwe. Iningi ebelitshengisela libikwa lisithi selilambile njalo selilala ngendlala mihla ngemihla. Umamombe ngummeli wesigaba seHarare West. Ihlekana labalandeli baleli bandla bekhokhelwa ngabathathu laba bathethwe ngamapholisa basiwa enkambeni yeHarare Central, kodwa iziphathamandla zebandla kunye lezihlobo zithe zisiya emapholiseni athi awakwazi lutho ngabathathu laba. Iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo labangane abasebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola amaphilisi selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya oyisakhamuzi selupane eMathebeleland North utshele usithandekile emhlango weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa, ngoba lazo zivele zibhekane lendlala.
Kakhulu besixoxa khona abanye ugogo bekhuluma bendanda bethenjewakuzwe kuxoxa emsakazweni lapha akukhulumi kakhulu. Abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown ye-South Africa namabhoda onalanje kuvaliwe kuke indawo. Abantwana bebethola ngapha amaphilisi, so kabasatholi ngisho iphilisi. Ukudla bebethuyezovela khona ngali bezokudla abadala ngapha. So indlala ikhona ebantwini yakhesi. Ngikhuluma nje kubuhlungu ungabona ukuthi kulokuhawula ukuthilekeke, kodwa bayakhala abadala kuthi nayi kukhona sibili impilo ziyaseveka. Kodwa-ke labana abantwana badle amangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abasezisebenzile ngoba sesikhanye ukuthi inyanga sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana. Amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana beuhle kuqala bebuya bezowathatha ngapha bezibuyele be emsebenzini khona ngale manje ngathisa kuzenzakala. Indlala-ke layo ikhona ebantwini ngoba ngikhuluma khonapha emangweni wethu baningi badla iy'dabe zebhoda ziyathengisa kwampani emangweni onjengabo-St Luke's labo-Kenmo ezitholele imali kula bana abantu babe belindele izihlobo zabo ezigulayo. Manje kathesi uyithengise ngaphi? Ubuhlungu kakhulu konokho kwethu. Ngabe uhlelo lokubhala luyabhala esisho nje siye abantu bezitholele kumbe babanike impuphu sizwa kulaba le ndawo nendawo abanye bezinceda omasomabhizinisi lapho kakukho kwethu kwenjalo.
Engizizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya. Njalo amakhulu lamakhulu asefikile abanye bayeza ngoba labo besimpilo ilukhuni khona ngale. Kuyikuthi bengafika la khona ngapho emakhaya abo. Uboni ngani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala.
Abakujayela umuntu lokho wena awujayeleki vele wena umuntu. Kuba nzima. Uba uyabusungezelele ngikhuma ngebhoto yendlala yona le ukuthi nxa vele ningasitshela ukuthi abanye vele bahle ibhoto iyabe isikhulile injalo ubunzima obunye bukhona abantwaneni ngemizini eminingi kodwa lapha-ke bona bababuyayo kathi kababona babuya emangweni engikhona thina kwezinye indawo siyakuzwa ukuthi babuyile banjani njani kodwa lapha thina sikabatholi kodwa ubunzima lobu bukhona njenza uyabe sibuphezu kwalobu esilapho so ikusikhuthaza ukuthi nangabe kuinhlelo zonezo ezitsho ukuthi zingayenzakala ziyenzakale abantu bethole ukudla kumbe ama-donors wona sibe lawo ngoba thina ngapha kithi i-social welfare kuphela ngabe sayithola idona enye engancedisa kulula abantwana ziphilele imizi yethu iqine ngalokhu singalandaba i-lockdown ona leli i-social distance le sizihlalele nje kuhle sisidla.
Kodwa abantu abaningi bayaluzwisisa yini udaba lwe-coronavirus lolo njalo bayazivikela na?
Bayakwenza abadala sibili ngohamba nje umuntu abona ukuma wakhona uzangithelelile okuveni ulimi bathi beyithota corona zangithelelithota corona emeceleni kwakhe abasondelelani ngani bayazwisisa sibili.
Ama-masks-ke bawagqoka?
Ngithi bakuthola kakhulu uyathola bebophile amakliye lapha bebophile bebopha nezikhava namalembu nje atshiyeneyo akathungwa sikomunye obathungayo laba bathengisa ngamadolatoletula bakuthola ukuze imali abantu bethola sizigqizile hawu sibahle.
Emadolobheni abanye bathi bahlukuluzwa ngamapholisa njalo abanye bayabotshwa ngoba ungacacanga ukuthi baya ngaphi. Liyakuthola yini lakhona ngakho elupane?
Hayi ngapha kuthulile siliko ngisike ngikufakazele kwinto wakhona ukuthi hayi ngapha sithulile sibili ikosiyazi sixoxe ngoba sihlangane ukuthi madoda ngaphandle umuntu ebuya esehla ngemota nguye lo ongabuya le nto nale kodwa thina sodwa.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane obekhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale elupane. Kusenjalo ingcwethi kwezenotho la kwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imigoqo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. Ingcwethi lezi zithi lanxa kulesidingo sokuthi umnangagwa athathe amanyathelo azaphehla umnotho elizwe akumelanga athathe izinqumo ezingabangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngamandla. Inani labantu abaphethwe ligcikwane leli elizweni likhanya liyakhuphuka. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Umongameli ukhangelana lento enzima kakhulu ngoba akufuze akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Okufunakala ngomkhuhlane lokhu yukuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha efreedom loba esithi yokuhamba-hamba kwabantu ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo. And lapha sesisiya khona khona kusiba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokunwisa umkhuhlane lo. Ungakhangela izibhedlela zethu ngesimo sazo abantu bengachabalala njalo bephele. Kodwa kwesinye isandla ukhangele kwezomikhonomi, ikhonomi yethu ayilawo amandla loba i-capacity yokuthi iqhubeke i-lockdown ngoba an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okutsho ukubana abantu badla abakusebenzayo ngensuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba sokufuze bevulelwe beyasebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo le mali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona shoko lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
Siyabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumende laye umongameli azame uhamba phakathi laphakathi kokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile, njalo ufuze ananzelele ukubana umkhuhlane awumumatheki kufike la ibanga lokuthi asingeke sewenelisa ukuwumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengendlela into esikhangelane lazo, kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena kungabe kwathiwa uyavula ama-industry aformal, njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu. Ngoba into esiye saba kathezi ngazi sithi yavula amaningi aza kuxotsha abantu imisebenzi ngoba asewele phansi amakhampani amaningi anaso isithuba loba isikhathi sokuvuka ukuthi aqhubeka gijime njengendlela ade gijima ngayo. So kwezinye ibanga ungathi singaqhubeka nge-lockdown yena abesefaka amasithi ngama-social security nets ukuthi laba abangani ba-affectwa umake sure ukuthi izikafu zikhona, amanzi kukhona, konke okufunakalayo ngumuntu taphile kuyatholakala, uhulumende ancedise. Kodwa ube usukhangela ukuthi yena lo uhulumende esikhuluma ngaye akalayo i-capacity yonaleyo. So sofuze uhulumende athole uncedo kwezinye indawo ukuncedisa abantu bakhe. Ngabantu singavula sibuyele ngendlela esisebenza ngayo siyabe sibiza ukufa ngoba abantu bangaphela ngomkhuhlane. Kodwa ke sikukhangeleke kathesi i-ikhonomi layo ithwele nzima ifuna ukuncediswa. La iyaphela siyikhangele lo nxa sihloke sivalile kunje.
Umnumzana Reggie Shoko ngocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lebulembu be-internet eleZim Live lithi umsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli usechothoze umphathintambo wezobudlelwano belizwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo esithi uzenza inhloko kahulumende. Lokhu kuza ngemva kokuba uMoyo ethule umbiko othi uhulumende kavumelani lembono kaMtoli ayethula enkundleni yeTwitter ngolwesibili ethi umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uyehluleka imizamo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezisebenzi lokunakekela kukazulu umnumzana Paul Mavima uthi imali eyathiwa izaphiwa abaswelayo ngesikhathi lesilizwe livaliwe imele iqale ukuphiwa uzulu ngokushesha ngoba obekuyiphuzisa ukuhlela uluhlu lwabazayithola sokufeziwe. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani bantu baka Studio 7, ngilibingelela mina nguphilisani Mathe esigabeni secholocho echefunye. Sibonga bakithi umsebenzi wenu omuhle kangaka ela ucaba ngayo ukuyenza ukuthi sibe siloku esixhumana bakithi noma abantu bengaphetsheya kolwandle, kodwa lo usebenzile umsebenzi wenu siyakwazi ukuxhumana lani sizwe yonke into eliyikhulumayo lisigqugquzela. Esingakucela kini ukuthi lisincedise mpela abantu bakithi belandele imithetho yabaholi bethu behlale ezindlini bakithi, izadlula leyi lockdown leyi i-corona leyi inzima iyabulala. Salicela lani kustudio 7 khonapho libagqugquzele kakhulu mpela belandele umthetho wabaholi bethu lati sinje sivalelekile lendlala yasibulala bakithi sinqusa uNkulunkulu ukuthi angenelele leligciwani liphele. Siyalibonga kakhulu bantu baka Studio 7 mina nguPhilisani Mathe echefu nyesigabeni secholocho. Ngiyabonga
njani basakazi beStudio 7 bonke nje lisenzela umsebenzi omuhle. Siyalibonga ngomsebenzi wenu, qhubekele siya phambili. Upito okhuluma lo eSt Joseph kwaBhidi. Lapha ngifuna ukuthi ngicebise uZulu ukuthi abantu abananzelele ukuthi iMDCT le kaMakhupe ukhophe elalo ngeMDC Alliance angazi ukuthi ngolwane, ngoba iqiniso lona lodwa laphuma kukhetho ledlule ngo-2018 ukuthi eZimbabwe lapha ichamisa versus Mnangagwa yiwo amaphatha ayeqhutshezwa ekhethweni, ngoba wonke lokhu kunye kwakuphonga kuyenziwa nje izaba. Njalo iqiniso yikuthi abantu bengazahlala beduhiswa ngepolitiki ezindala lezi zokuthi umuntu nje angezwa okufuna ukudunga umuzi wenyindoda usungena lapha lalapho sithi wena nguwe nguwe, kambe kwakwenzakala ngabe ukuthi ungathi wena uzabusa abantwana bomunye umuntu? Hayi, eqinisweni MDCT lingabantu besintwini nga liyananzela ukuthi phansi kugrand ungazolubeka kukhetho kathesi zero vela angeke libambe lutho. UChamisa uyaziphumele ngoChamisa. Siyacela ukuthi khona chiyanani leMDC Alliance qhube ngokweni nxa lisehluleka lehluleke khona ngapho lapho likhona. Hatshi, Chamisa is people's leader, ungabhehandi Chamisa vela sitshintshe.
Sanibonani balaleli okhulumayo ngokhululane. Bengingathanda ukutsho ukuthi njebani kule atesi sesimeni esisibi ngehlelo lockdown njengathi singapha esemakhaya sile sicelo sokuthi abantu bakithi asilandeleni izixwayiso esizizwayo. Uma kuthiwa sihlaleni phansi singahambanga siyakwazi ukunzima, but sikukhaleleyo ukuthi thina nje abantu basemakhaya into lesiloku eziyizwa thina lapha sisemakhaya eplamtri. Mina ngoba ngikhuluma atesi ngaphandleni kogama esikukhalayo ukuthi thina sikwazi singazivikela njani, ngoba thina abantu basemakhaya sibonakala ekugcineni. Abazempilakahle noma kungathiwa bayasiza babe phelele emathawuni, thina ngapha sibonakala nzi. So singabantu esesizikhangele. So abantu bakithi ngiyacela wana sinanzeleleni lapho sihamba khona kuthiwa sifake ama-mask, but thina imali yokuthi ama-mask asuke siyithole bazali asithandeleni namalembu esizenzele wona ngoba kunzima. Siyacela labafowethu abasemazweni afostile ukubuya ekhaya lingathestwa, ngoba lingasibhadela umkhuhlane lo lingasibulala. Yanti thina abantu basemakhaya. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi baka Studio 7 abahle. Siyalibonga ngomsebenzi elisiphathela wona. Muhle kakhulu. Ngoba kwesinye isikhathi liyasithoba izinhlungu ezisenhliziyweni zethu lapha. Siyayizwa iCorona iqhubekela phambili. Kodwa ubuhlungu esilabo thina njengabantu bakumthokazile sisige senzakala eCountry Park. Amapholisa acha abantu abangomama abalimaza ebatshayela ukuthi bangamandebele. Since local ilizwe leli lathathwayo kulaa muntu wesindebeleni owake wabotshwa kuhle esiya e-police station. Even i-public drinking nxa lingabuza abantu, public drinking weyomuntu wesindebeleni etholakala nebhodlela lotshwala, ufika esiteshini setshaye watshaya wacreathelwa amanye amacala amaninginingi ngamapholisa esishoneni. Amapholisa esishoneni alapha esindebeleni ngakuya ngokuthi kuyananzeleleka khitshwe wonke ahambe esishoneni, ngoba abantu besindebeleni bethwele nzima amapholisa esishoneni batshaya nsuku zonke ngaso sonke isikhathi. Okwesibili, nxa ungathi uyamuthi uyamtshela ukuthi ukhulume laye ngedokethi uhlethi kana singatarunational dogards ngamashona lawo angamapholisa esishoneni. Kwenziwa yikuyini ukuthi kati i-station by station kufanele kube lamashona ngu-3 la manje kawabe ngesindebeleni? Ngoba abadala kabakwanisi ukuripota, abantwana kabakwanisi ukuthi befike e-station bekhulume kuhle lanxa umuntu engalacala abantu besishoneni vele bazonda indebele amapolisa esishoneni. So leyo nto leyo iluchuku olunzima olenziwa ngamapolisa esishoneni. Ayiqalanga namuhla kulabo mama be-Country Park. Hayi, phumula e-station lalanga kwakulo mdzingo. Wayenqonda amandebele
umuntu wakhona angayenza leyo nto uyapronyotha uzothiwa utshintsha istation. Koze kube nini abantu besindebeleni behlutshwa ngamapholisa esishoneni? Koze kube nini abantu besindebeleni bencindezelwa bazakhululeka ngolesingaki? Umuntu wesindebeleni akumelanga aphikisane lepholisa nje lancala imiqambi lamanga. Bhala idoketi ayende kujere. Abantu besindebeleni abaninginingi singakudingisisa abalawo amacala babotshelwa amanga besiyekamile just to slaughter kuphela amaNdebele. Kodwa one day uNkulunkulu uzathumela uMoses ozosikhulula. Sithwele nzima. Khangelana abantu abangomama imilenze ivudle ivadlakele. Uzezwa kuthiwa abagwetshe i-comic service laba amapholisa. Abagwetshele uyengwa. Uyenga umeni wakhona liqhathe mina yabayenga. Ngoba thina safa kakhulu nge-ground sesiphinda sibulawele abafazi bethu. Osisi bethu. Kubuhlungu lokho kakhulu bantu baka Studio 7 ngiyabonga.
Dunga MDC kaKhube le ifuna imali kuphela. Udinga imali uKhube kanti udinga ukumela abantu abaningi. Wabizwa nguTsvangirai esaphila wayala ukuhamba wathi sefile uTsvangirai ngowagijimela ukugada indege sesitshele ukuthi nguye selokusengumthungameli ngoba nguwayenguvice president. Uyanya uMakhube lo nabomonthura bakhe nabokomiti.
Hesh, angazi ukuthi ngenze njani lapha mina le nkinga enkulu lapha. Kuba utshonile ekhaya so mina ngiseBotswana lapho Franstown. So usuka kwakhona kunzima. Ohambe kwakhona uhambeki so lapha ngilockdown le. Umuntu olele tshona izulu but mina ngizwa ngingapha angikwazi ukuthi ngihamba njani. So ngifisa ukuthi ngangiyafika ngimngcwaba kuphela but uhambeki endleleni. Kanya kunzima lapha endleleni ama-roadblock konke lokuthi umuntu uhamba njani nge-lockdown engaka. Hayi, nasakwazi.
Simlalele, simlalele uMakhube, simlalele. Siyamuzwa nje ukuthi uthini. Hayi, anitheni uThembu ukuthi engaphiwa leyo mali. Uzahambe ebathenga phela abantu. Anti wayehambe esithenga esithi sivotele yena. Sibe ngama-candidate yakhe. Sibe sesithatha imali thina sizidlela sihamba siyavotele simfunayo. So Makhubu uzama ukuthi khona ezaphiwa imali lethe ngabantu nxa sekungamavoti manje angeke kubone. Makhubu nje kahlale phansi ekhohlwe ngakho yena ngani ngumuntu ocabangayo ekhanda lakhe la ngani uyangena kwenye iphathi noma engabuyanga ku-alliance engena kumbe komthwakazi kumbe kuzapho kungcono kakhulu lokhu kulokuthi eleke phethe yimisithi yena uzabusele ngupresident eZimbabwe lamanga. EZimbabwe ngeke ibe ngupresident uMakhubu sizazi zonke zakhe.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abanini bezitolo babikwa sebesebenzisa amarobhothi ukwenza imisebenzi ezitolo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bakhathazwa ukuthi amarobhothi la azathathela abantu imisebenzi lapho igcikwane leli seliphelile. Inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla e-World Food Program ithi igcikwane le-coronavirus lizengezelela inani labantu abadinga uncedo lokudla esigabeni senyakatho yezwekazi le-Afrika bafike kuzigidi ezingamachumi phose amahlanu i-47 million. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele-Melika. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokubangele ezinye izigaba zeMelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngolwezi kuzamele lwenziwe ngemitshina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa imihlangano yamarali evame kuba khona ngalesi sikhathi sokuza kuba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika, umnumzana Dan Moyo.
Okumele sinanzelele kakhulu, kungenzeka ukuthi abantu makuthi igcikwane leli lokhe izinga lalo liphezulu, abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha amachance nabantu banga. So into kumele siyinanzelele kakhulu yona leyo ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low. If abantu bengela-assurance ukuthi igcikwane leli seli-under control njalo lokuthi ma bengaya ugathering njalo lapho uzolayina khona ukuthi kule social distancing ekhona. So election day yebo mase siya kankaseni kuma campaign lapha. I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika Trump, I think performance yakhe ekuhandleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu bale-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami, I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-presser akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi kuzoba le-problem. Yeah, I think indlela esizobona i-campaign le isenzeka izoba mostly kuma-TV ama-appearance ama-leaders la, because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well, abantu baka-Trump siyawabona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abanandaba la i-COVID le, ngoba siyawabona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule, sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungela social distancing. So angeke ngibe surprised ukuthi Trump engabe isirali ubone lihamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo wona lo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi angcobe, njengoba uyakhuluma lapho ukubana umnumzana Biden ukhanya kalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways, opinion yami, the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu esidubula unyawo kuma-briefing akhe lawa, kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni, ngoba I think abantu bazoluza i-trust le-hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo ukuthi a-address abantu nsuku zonke kuma-briefing akhe, but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha. Instead of ukuthi athathe advantage on that, I think uyazidimaza because uzama ukuzidefenda, akasho i-leadership okwakhe nje ublema abanye, ublema even o-Obama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hello? Hey, church office yini? Yithi kusa church office yini? Akula problem, bemfunga ubuze ukuthi ngaba le church efone lo mlomo omncane yini? Kathe church office le church yani? Oh, sorry my sister, besithi ngiya church amafoni. Okay, fine. Ciao. Freak featuring Zex, ingoma ethiwa Church Office. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele inhloko zendaba. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC ebotshwe izolo ngamapholisa itshengisela
ayaziwa ukuthi ingapi ngoba amapolisa ayalandula ukuthi ababophile. Iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe, bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.